Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDanono Gawande obesiphawu indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 28 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebesethesa inkokheli yebandla le-CCC umlandu wokungahlelekanga kudaba lwamalunga alitshumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo osekuthiwa awasoze angene kukhetho.
Lokhu kutshengisa ukuthi as a party yikwehluleka njalo yibuchapha obenziwe yiparty.
Kodwa lona ibandla le-CCC lithi amalunga la awanacala lokwethula amaphepha okuncintisa ngemva kwesikhathi.
Lokho sokhulunywa abanye ukuzama udinga nje amacala thi abantu bedlephane ngento engekho.
Ibandla le-ZANU-PF letheswa icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho eNkayi.
Sathola kule mota ye-ZANU-PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwaziyo ukuthi kuyini.
Udaba lokuthi umnumzana Xavier Kasukwere ancintise nakukhetho kumbe hatshi luza kwehlulelwa namhlanje emthethwandaba we-Supreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye sebesethesa inkokheli yebandla le-CCC umlandu wokungahlelekanga kudaba lwamalunga alitshumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo osokuthiwa awasoze angene kukhetho ngumthethwandaba. Ibandla le-CCC lithethe inyanga phose ezimbili ukukhetha abazalimela kukhetho okubangele ukuthi kufika ilanga lomthethwandaba we-nomination court yikho okwethulwe amagama abazancintisa. Sixoxe lobona ngokukhanga abasekeli i-mobilization and recruitment kuleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivu elimnyama lehlile kobulawayo. Lokhu kutshengisa ukuthi akulanto engenziwa lingala sisekelo sombuso. That's number one. Akulanto engenziwa iphumelele lingela leadership. That's number two. Akulanto engenziwa iphumelele lingala ma-structures. That's number three. Lokhu kutshengisa ukuthi as a party yikwehluleka njalo yibuchapha obenziwe yiparty. Lokhu kuvusa imizwa yabokhokho bethu ukuthi even ngesikhathi sombhuqazwe oJoshua Nkomo bavunyelwa ukuthi bahambe baye contesta ku-election. Lamhlanje kasisekho ku-election hatshi ukuthi kwenziwe yizano. Asisekho ku-election ngenxa yobuthapha, ngenxa yezigwenxa ze-leadership. Asisela ma-MPs akobulawayo. We have donated ibulawayo to ZANU. We have donated ibulawayo to iZANU PF ukuthi iwine iyethola i-2/3 majority in parliament. Lokuthola i-state power ukuthi babuse njalo. So ngokubona kwami isehlakalo lesi si-worse than umbhukazwe. Lokhu kumele ukuthi umongameli wethu abe accountable ukuthi ukwenze ngayiphi indlela. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi baphawule ibulawayo. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi babe in charge of ibulawayo. Ibulawayo ilizwe leli limi emasekweni ukuthi izigaba ngezigaba ngendlela yo yokuthi abantu bakhuluma lipulini ngendlela yomhlobo. So lamhlanje umongameli wethu udonete ama seats ethu tuzano. Lamhlanje umongameli udonete ibulawayo tuzano. Sihamba for the first time since independence ibulawayo ingekho represented.
Manje selizathatha amanyathelo bani phezu kwalona loludaba.
Abantu lanxa besemfeni befelwe kakuthathi imicabango yabo ukuthi bajulise ingqondo zabo ukuthi bayebeka umufi. Lalamhlanje lanxa sifelwe ayisikho ukuthi kuzathatha isimo sethu sokufelwa ukuthi singaze sacabanga sahlanganisa imbono yethu ngeway forward. Iway forward it's simple. Umongameli wethu kumele asitshele ukuthi kuphunyuke njani lokhu ukuthi size sibe lesehlakalo esinje, size sifike esimweni esinje njengebulawayo njengeregion yeMathebeleland. Moving forward kuzamele sihlale phansi sibuzane sikhothane izilonda njengoba inkomo vele ziyahlabana esibayeni kodwa kugcineni ziyakhothana zibuye zibuye lesibayeni zibe izinkomo zomuzimunye. Lakhathesi sizadlwephana kodwa kakutsho ukuthi nxa sizidlwephana sibuzana kuza sehlukanisa ukuthi sesichiyene. Iway forward yikuthi kumele lokho kwenzakeleyo sithathe imizamo lamacebo lamaqinga ukuthi kungaze kwenzakala in future.
Hello ke ngumnumzana Singezo Chabangu obona ngokukhanga abasekeli immobilization and recruitment kuleli bandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chiroza othi i-commission yezokhetho e-ZEC izivumele yodwa ukuthi amalunga e-CCC ahambisa amaphepha awo isikhathi singakachayi.
Ingazi ukuthi ngiChabangu uphi lo okhulume lani khona ngapho emsakazi kodwa bona indaba le kayilani lokhokheli ngoba njengokukhuluma kweZEC amalunga e-CCC akumele ancintise kudalela eParliament afaka amaphepha isikhathi singakachayi. So lokho sokhulunywa abanye kuzama udinga nje amacala ukuthi abantu bedlephane ngento engekho. Izimbabwe Electoral Commission onikhulumile yathi abantu babeke isikhathi singakajani. Thina siyazi thina ukuthi uPatrick Masa bebebhala amaphepha bethembisa befunga ukuthi izinqumo ezalethwa umthethandaba zizakwenza ukuthi abantu be-Citizens Coalition for Change bedane. Ubufakazi lobo bukhona bugcwele ebulenji. So khonokho ukuthi kuyokuthiwa zinkokheli kuzama nje ukuthi kube le ngxabano phakathi kwamalunga e-Citizens Change. Ayisiyonto esiyikhuthazayo thina kubandla the Citizens Coalition.
Kodwa kahle kahle udaba lokuthi ngubani osayinayo khona ngapho kobulawayo lwahamba njani ngoba sizwa kuthiwa umuntu wayephiwe umsebenzi wokwenza njalo ngomnumzana Shoko uGideon Shoko okwabangela ukuthi kungahambi kahle. Ungasitshela ukuthi liqiniso yini njalo kwahamba njani?
Ubaba uGideon Shoko kasuye owayesayina amaphepha lawo bakhona ababesayina amaphepha kodwa hatshi ubaba uGideon kayisuye owayesayina into nje ekhona. Bakhona abagijimisa esithi ngesingisi yi-narrative abazama ukuthi becale ubaba uShoko ukwenzela ukuthi bemngcolise khona beyamkhipha esikhundleni sakhe kumbe bemkhiphe kumsebenzi lo awenza kathesi. Ubaba uGideon Shoko is not a signatory. Nga sengikhuluma ngesingisi akalani ngalokho okokusayina ama. Into eliqinisa yikuthi iZEC ikhulume kumthethwane yatshoyo ukuthi amalunga e-Citizens Coalition for Change abeka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Lokho okunye osokhulunywa ngumantshi hayi bona umbono kamantshi kodwa thina siyazi ukuthi amalunga ethu afaka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Njalo umthetho we-Electoral Act uyakhuluma nxa abantu sebengenise amaphepha umthetho uyabavumela government ukuthi nxa kungaba kulama mistakes lapho kuyabo phambi abantu balelunge bandawo lapho ababe phambi so okunye lokho sokukhulunywa lokho hayi ngibona ngani kuzama ukudinga amacala ukuthi abantu bedle phansi nesikhande ukuthi abantu be kind ukusebenza ukhetho lapha izimambona abantu abaningi abasukiseki ukuthi abantu abaningi badanile ngesinqumo esilethwe ngumthethanda kodwa phela awusathi ukuthi nxa imthethanda ungaletha isinqumo esingathabisi uzulu sokumele amalunga esidence credit change adle phansi kwezama ukuthi sikhuthaze ukuthi kwesinye isikhathi ngabe kuyinto enhle ukuthi abantu bekhange izinqumo zenezo ezilethwa umthethanda ukuthi zisemthethweni izinqumo lezi zibuye sokubuya wajuliswa yini ingqondo ibona laba abayenza umsebenzi wokuzinika wona lo unika lezo ezinqumo.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla lesi-CCC koBulawayo. Ngolunye udaba lwezokhetho, ibandla leZANU-PF letheswa umlando wokusebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi. Sixoxe lelunga lesi-CCC uNkosazana Moli Dlodlo oncintisa ukumela isigaba senkayi South edalele parliamente kukhetho lweSenate.
Izolo besihamba senza ama door to doors ethu sadlula kwejeki lapho sakhethela khona ujaha uJabulani Hadebe sathola kule mota yeZANU PF kulobaba omunye omnyama obekhona apho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe so kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphayana. Yikho thina njenge CCC asting ubudlanga udlanga thina sesizikhampelela sizihambela nje lo mntwana manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha kethelwa khona bekusenzakalani njengoba yona iZANU PF yayingekho lapha.
Hello ke ngunkosazana Moli Dlodlo ozancintisa ukumela isigaba senkayi South edalele Senate engowebandla le-CCC. Imizamo yokukhuluma lebandla leZANU PF yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkayi South edalele parliamente.
Chris Kande, umzabalazo lo esikiwo, no amount of witchcraft can stop what the citizens want. Ngenxa yokuthi thina singamakholwa, sengiqalile vele lokumobilize amakholwa amaningi kakhulu enkayi South, ukuthi ngobuningi bethu sihambe siyevota, sikhiphe bonke abantu laba abakholwa entweni ezingaqedakaliyo. Ngile vese engithanda ukuthi ngiyibalele abantu benkayi South, ethi yona ngu-second imilando, 7:14. Uba abantu bami ibizo lami elibizwa phezu kwabo bezithoba bakhuleke badinge ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi mina ke ngizakuzwa ngisemazulwini ngithethelele isono.
Hello ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Udaba lokuthi umnumzana Sevia Kasukuwere ancintise na kukhetho oluzayo elokudinga umongameli welizwe luzakwahlulelwa lamhlanje emthethwandaba ophakemeyo owe Supreme Court lamuhla. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Kasukuwere unkosikazi Jacqueline Sande ukuze sizwe ukuthi bakhangeleleni emthethwandaba lamhlanje.
Sikhangelele khona ukuthi idale langaphezulu le-Supreme Court lilethe isiqumo sokuthi uPresident Sevia Kasukuwere uyakwanisa yena ukuthi abe khona laye kukhetho lokukhetha umongameli welizwe eluzakuba khona mhlaka 23 August. Sitsho njalo ngoba idale langaphansi elakwenzayo ukuthi uPresident Kasukuwere kamelanga abe omunye kwalabo abafuna ukukhethwa ukuba ngumongameli layenza ungayisikho ngoba sikhangele ukuthi lo owaletha udaba lolu e-High Court uLovedo Mangwana akula akulethayo phambi kwedali okungatshengisela ukuthi khona kuliqiniso ukuthi uPresident Zevi akasukwere usehlale phambi kwalelilizwe okwenyanga ezedlula 18. Sikhangele njalo ukuthi idali langaphezulu lihloniphe amalungelo alethwa ngokulwela inkululeko, amalungelo okuthi omnye lomunye isizalwane seZimbabwe sizaba nelungelo lokukhetha umuntu amfunayo ukuthi ambuse lapho esithi ama-election, one man, one vote. Ngokunjalo ke akungeke kulunge ukuthi idali langaphezulu lithathe lona amalungelo abantu lawa abuya ngendlela enzima kangaka empi yenkululeko, babe sebekhipha abanye abantu njalo bebandezela unengi lweZimbabwe ukuthi lingakwanisi, lungasayenelisi ukukhetha lona lo umuntu abamfunayo ukuthi abe ngumongameli. So sikhangene ukuthi idali langaphezulu kumele nihloniphe konke lokhu lilethe isiqumo esizakwenza ukuthi amalungelo abantu ahlonitshwe.
Lo ke ngunkosikazi Jacqueline Sunday, isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukuwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abanxuswa ukuzohlola ukhetho kumazwe achiyeneyo aphetheya sebencome amalungiselelo elizwe besithi ukhetho luthembisa ukuthi luzahamba kuhle. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leLead unkosazana Linda Masarira uthi abesifazane bayanqatshelwa ukungena kwezombangazwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalalela isiya wezamakhothe zanu PF lawo. Kathethi bathi bona amakhandidate ephume ngenxa yokuthi bafuna izanu PF ingene yodwa. Bayafisa vele ukuthi ngabe ngayikhipha wonke oyi-210 ama-MPs ephume izanu contest yodwa. Kodwa lokhu akusoze kwafa kwenzakala ngoba ikhothi nxa kade ithonisa indaba kumele ibe fair, ikhothi bese kumele ifune ubufakazi. Angingeke mina ngize ngifike ekhothi ngithi ubani ungirephile. UMajors uthi ephonge uyadumela nje, ephonge uyabophana lo muntu, umuntu lwane engambizanga funa mina ngilamanga ke. Anti kuyame uthi ufakaza zwisisi, but nxa yona izeki ivuma ukuthi yemukela imali yethu kabuya in time. So yona ikhothi wayiphikisana lezeki ngoba izeki yiye lobu fakazi bangona, njalo izeki ngaze abuya letha izeki ayingasoze ithathe imali zibe ngasetshenziswa izanu PF ngoba lokhu asoethi kuvume thina. Kuya kunjalo ngcono ukhetho olungayenzakali ngoba kuyabe sekuclear ukuthi ukhetho lolwalukho free kulabanye abangamagwada abasebenzisa amakhothi abayesabayo. Anto nambo omthuli bafake ithara besabani kanti ukuthi becontest-e bencintisane lathi nxa bona befake ithara plus bala ama-structure thina si-structureless besabani. Ungesabi bandela i-structureless layina lo uchabanga ukuthi nezicelanga ukuthi amathonga avukile kobulawa angeke azavume ngoba yena wavalelwa phandle. Ekhawule wavalelwa phandle angaze akhulume, vele uyakhanya ukuthi vele angeke azamela abantu lo yinyamazana ngoba ukushiwa namadezi uyetshela abantu ngamathonga. Thina sifuna izinto ezilengqondo ezile kusasa uyesitshela ngolobhemu laba bengabantu bebulawa ngegugrawundi khona bengavuka namhla. Manje uzakhawula bayayivusa ibulawayo naliya, uyafuna kafuni. Lakho okukhulumayo zondela ukuthi wavalelwa phandle vele asoze kwafa kwasebenzi, ahambe ashiyana lamathonga akhe.
Studio 7 nenkundleni enkulu basakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Hayi, siyababongisa laba abalimpi yenkululeko abatholela uma Ford Ranger. Kuyinto enhle kakhulu ayicabangile umnankagwa, kodwa into engiyibonayo esuke yabambi ukuthi ucabange ngesikhathi esibi because kubukeka ngathi sebasebenzisa makuso efuna ukuthi bambuyisele embusweni. So abahlakaniphi, ngithi kinye kwabahlakaniphileyo kube liyathatha lama Ford Ranger, kodwa uma siyovota lenza into eright because noma lingavota angeke basalithathi, lingamkhipha angeke basalithathela lama Ford Ranger uChamisa. Bese ngiza lapho kulo uPaul Nyati lo ziyambi ziyambo bona ngezomthetho. Uyazi into eliyenzayo madoda kayikho right and kube kuthiwa kwenzeka uma kungangena enye iparty lapho ephalamende liboshwe cause kalihambisani nomthetho, cause manje uAnastasia wachanga ngabantu bezana, kodwa manje lijilisa phenya lifuna ubufakazi bani ngoba kunevideo ekhombisa labantu bezana esayibona lathi singaphandle kwamazwe. So namanje lokho lisafuna ubufakazi, lifuna ubufakazi bani? Yini lingathathi labantu libabophe libavalele ejele ngoba bakhula umthetho bashaya intatheli izindaba? Ngakho kahle into elenza ayikho right. Kuyabonisa ukuthi lithatha uhlangothi alisebenzisa imithetho. Kubi kakhulu lokho likwenzayo.
Siyabingelela emsazweni sabonga kakhulu umsebenzi ongaka elisiphathela wona. Njengoba sekufike ama observers elizweni njengamanje, ngithanda ukuxwayisa abantu bezwani kakhulu obelief gawo labahleli bekhala ngokuthi kulama sanctions ukuthi ababonisane ukuthi ama sanctions azokhandwa ikhono kwabakwenzayo. Ukuthi mabe senza ukukhetha olungakhululekanga kafalo nje manje njengoba bechaya abantu bese bechaya lama journalists i-rigging yona leyo sebeqala u-rig election ngoba iqiniso balifuna abafuni umuntu obatshela amaqiniso bavala ama-rally TCC i-rigga khonoko so bona mabeza ukuthi ukhetho maso luphelile sebeqedile u-rigga uma sokuphuma impumelelo ukuthi ukhetho alikhululekanga izana uPF icilibezela ukhetho kwaza kuphika ukuthini lokho abachaya abantu manje bavalela abantu ama-rally bona labantu bezana so babe sithi kuyini khonoko ma ukuthi impumelelo isiphuma ngokuthi ukhetho aluzanga loba friend fair European Union faka efter ama sanctions seliyabe yangapho belief gawo bekhale bethi abantu be opposition basifakela ama sanctions liyabe likuphi iqiniso khona abalungise izigwegwe beyenze ukhetho lube free and fair maka uthi yadliwa free and fair akula muntu walelwe iranda akula muntu otshaywayo akubotshwa muntu akula muntu onga complain maka ukuthi amaZimbabwe nalokho efuna izani qhubeke akula muntu omeka complain ngoba vele ababe bezikhethile into abayithanda hayi ngalendlela siyabo
studio 7 studio 7 sivuka njani mina la migama ngu-Adolf Shaba sithanda nje ukuguquzela abantu bakithi ukuthi kakhulu njengoba singena ku-August okuyinyanga ye-election abantu asithandazeni kakhulu asithandazeni ake ngizwa abanye abantu bekhuluma izinto eziningi befuna ukuthi besebenzise ama-strategies ukuthi bafuna ukukonfronta iZANU-PF ngezindlela like ezifana nokuyilwisa uma uyilwisa iZANU-PF vele yinto abayifunayo ubabona besenza izinto ezinje bafuna ukuthi abantu bacaphuke bese bethatha leyo advantage ngiyithanda kakhulu indlela uThamisa ayisebenzisayo yokukampeni ongalwisani nabo ongabe aggressive kumbele ongabe yilabo abantu ophumasilwe ngoba ungaba nguphumasilwe laphana abantu abaningi uma singasebenzisa leyo strategy iningi lethu singagcina singavotanga sibothiwe kodwa uma abantu besebenzisa ngaleyo ndlela basuya lokuthi bazokubopha bethu wenzeni
linjani uStudio 7 linjani uStudio 7 linjani uStudio 7 mina bengikhala ngokuthi njengoba sesiya emakhethweni abantu bakithi esindebeleni abake bazame lapha ukuthi bafake amakhansela abuswa ngamaphathi akithi emathebeleleni ngoba kuyafana noma uvotele umuntu obuswa eZANU-PF for i-CC ku-council or ku-MP kusafana labana abantu ba-control kodwa uma singazama singabantu besindebeleni uthi sivotele amakhansela nama-MP a-controller ngamaphathi angapha komthwakazi kungasisiza kakhulu lokho
Studio 7 Studio 7 litshona njani bazali bami lonke umhlaba wonke jikelele namhla kulanto engikukhulumayo kulibingelela nokulifisela okuhle ukuthi iqhubane nomsebenzi wenu kakhulu ngenhliziyo yezini ezinhle kakhulu lisifundise okuningi kakhulu indlela zonke esizifisela izinhliziyo ezinhle siyazethula kini khona lapho umhlaba wonke ngiyabonga kakhulu ngosibando okhulumayo ngikwele kuTswana kuyikulibingelela kwanamhlanje kuphela
kustudio 7 Studio 7 siyabingelela nathi singabacelayo abantu abangabazi ubaba ohlala ku-Etrumanzi abathi ngu-Blasio Ncube angabe nolwazi nalo muntu obesebenza ku-Good Hope Mine wagcina elapho sizwela ukuthi beyekhulapho ku-Good Hope Mine esebenza lapho engumabhalane mara yena ekhaya wayebuya e-Etrumanzi besicela ongaba nolwazi nalo Blasio Ncube asikontakte kule number 0073202 6964 inamba zasegoli siyabonga ongaba nolwazi asazise sicela silahlekele
kum hlelele hayi sithwele nzima abantu bakithi vele ngavela ngakubona mina makuthi ilizwe makuthi kuyavotwa kuvotiswa nge-$20,000 upresident uvotisa ama-MPs ngemali kanti ilizwe liyathengiswa yini ilizwe was44 labuya ngegazi then kwasekubonakala ukuthi selibuya ngegazi kwathiwa kungcono kukhulunyiswana kwavotwa nawo kinto esingidanisa ebuhlungu yokuthi kanti ma uvele ukhankasa nomuntu noma engaba lei wena usuvele ubona ukuthi hayi kufanele ukuthi kulokuze kukampeynwe kuvote kufanele ukuthi kuvunyelwane bantu bakithi abantu bebe yindlela yokuthi hayi laba yikuthi vele igame sidlala sonke ungabe lo munye umuntu ozangena ngebackdoor ngoba already vele kulama votes na kwathiwa kule ndawo ezingakhontestanga khona le mashonaland ezingu 75 abantu labana ba celebrate which is wrong ma kwa celebrate opposition anti ayizazwa ukuthi abantu bakhona babo chief now maze ngisiyakhangela manje 12 amali ukuze nama MPs la nase country park so declare ukuthi hayi ulwane use uzihambele yedwa kunzimba so yiko bengihlala ngitshela abantu lapha ama abantu laba ama opposers don't blame amanye ama parties blame ani i ruling party ngoba amanye ama parties ala problem i problem ikona phana embizeni so ke yiko ngisithi mina hayi yiko tibona ukuthi ama ideology akafani ngeke sikambe ngendlela eyodwa ngiyabonga thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
Elemelika selithumela enye njalo impahla esetshenziswa empini emigwaqweni ehamba izikepe olwandle esigabeni se-Middle East ukuze kunqandwe ukuziphatha kwele Iran okungalunganga. Ekuphenduleni izehlakalo ezihlasimulisa umzimba e-Strait of Hormuz. Unobhala wezomvikela uselaye ukuthi kuthunyelwe umkhumbi wempubhiso owe USS Thomas Hardner indizamtshina zohlobo lwama F-35 kanye lama F-16 e-US Central Command Area of Responsibility muva njengozibandlela mhlaka 5 ibutho le-Iran elilwa lisemanzini ele-Navy lazama ukubamba ngokungemthetho imikhumbi yabosomabhizimusi ababili e-Strait of Hormuz kanye lase-Gulf of Oman. Omunye umzamo wawugoqela umkhumbi we-Iranian Navy owadubula umkhumbi wabosomabhizimusi kuphawule uSing kuzehlakalo zombili. Imikhumbi yase-Iran yasuka endaweni lapho umkhumbi webutho lemelika owe-USS McFaul owafika khona. Imikhumbi yabosomabhizimusi le yakwazi ukuqhubeka ngenhambo zayo. Eminye imikhumbi ayizange ibe lenhlanhla. Ngasekuqaleni komnyaka, i-Iran yathumba imikhumbi emibili eyayithwele amafutha ezimota phakathi kwensuku eziyisikhombisa. Ugatsha lwe-US Naval Forces Central Command lwaphawula ukuthi kusukela ngo-2021 i-Iran ihlukumeze yahlasela noma yathatha imikhumbi yakwamanye amazwe engamachumi phose amabili 20 okuyinto ephazamise ukuhamba kwemikhumbi olwandle kanye lomnotho womhlaba. Imelika ivele isilezikhali kulumhlubulo ezijonge ukuvikela izindlela zamanzi ezibalulekileyo. Leli lizwe seliphenduke laba yingozi enkulu kakhulu ekuhambeni kwemikhumbi emangweni wase-Gulf, kutsho uKirby. Unobhala wezokuvikela ufuna ukwenza isiqiniseko njengoba kufanele esokuthi silamakhono lempahla efaneleyo. Sikulungele ukubhekana lakho konke lokhu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye sebesithi inkokheli yebandla le-CCC yiyo ebangele ukuthi amalunga alitshumi lambili adinga ukunxintisa kobulawayo ayihluleke ukuthi ayenze njalo. Kodwa lona ibandla le-CCC lithi amalunga la awalacala lokwethula amaphepha okunxintisa ngemva kwesikhathi. ibandla le ZANU-PF letheswa icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseni ku esigabeni senkayi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Igama nguChris Gande. Lingakhohlwa njalo ukuthi silazo ezinye indaba nsuku zonke ntambama ngo 7:30.